sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli wabagogekileyo kudale lesenethi namuhla. Iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo athi abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane 39 izolo abatholakale besemcimbini obizwa ngokuthi ivuzu party kwenye indlu ekhumalo lapho obekunathwa khona kusenziwa yonke imithanithani yokuganga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi abasolwa laba bafunda esikolo ezichiyeneyo kobulawayo. Uthi bekulotshwala bomkhakha wewhisky emcimbini lo igwayi kanye lamakhondom asebenzileyo langasebenzanga okuveza sobala ukuthi bekusenziwa ezocansi. Imicimbi enje isinsakavukela eZimbabwe lapho abasakhulayo abahlangana khona besebenzisa okudakayo njalo besiya emacansini. Abanye bacina sebebamba imikhuhlane engelaphekiyo. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election namuhla olokudinga umeli wabantu abagogekileyo kudale lesenethi ozathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Watson Cooper yena obhubhe ngoNhlangula. Ukhetho lolu belulawulwa yiZimbabwe Electoral Commission njengazo zonke inketho. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukhetho lolu luqhutshelwe eHarare International Conference Center HICC njalo abancindise kulo babalisa umnumzana Kudawashe Masinyangwa, umnumzana Taurai Kadziti, umnumzana Edward Mundanga kanye lomnumzana Ishmael Nzowo. Abane laba baqale badinga usekelo ngokuzethula phambi kwabanye babo abavotayo besitsho ukuthi bangobani lokuthi kuyini abaza kwenzela abantu abagogekileyo bengakhethwa. Bonke bathembise ukusebenza gadalala ukuze bathuthukise impilo zabaphila lezimo zobugoga ezichiyeneyo. Umnumzana Libert Luphahla olwela amalungelo abagogekileyo uthi kuqakathekile ukuba abagogekileyo ababe labameli abafikisa izikhalazo ephalamende.
Abantu banikezwe isikhathi esokuthi bachasiselwe ukuthi kunokwenzakalayo ma kusenziwa ukhetho lolu. Imigomo nembandela esingathi ngama terms and conditions.
Isisekelo sombuso sipha abantu abagogekileyo ilungelo lokuba nabameli ababili edayela ephalamende. Omunye wabo okhona ngusenator Naspa Manyawu, omunye othi kuqakathekile ukuba abagogekileyo babe nabameli abazafikisa izikhalazo zabo kuhulumende. Nkosikazi Samantha Sibanda.
So ukuthi umuntu okhubazekileyo abe khona kuparliament kuyatshengisa njalo i-diversity esilayo kumbe ukutshiyana kwabantu esikho khona.
Impumela yalolu khetho izakwethulwa yiloba nini. Ngolunye udaba lwehlukeleyo, iqhawe lesizwe umnumzana Kenneth Manyonda ubekiwe e-National Heroes Acre namhla. UManyonda ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisishiyagalolunye 88 waphatha izikhundla ezishiyeneyo ezigoqela esokuba ngummeli webhuyera edayela ephalamende ngemva kokunqoba owayekhokhela ibandla le-MDC osowatshonayo umnumzana Morgan Tsvangirai kukhetho luka-2000 waba ngusikalukhulu wesiqintini seManicaland njalo waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezamabhizimusi ngesikhathi ebhubha ubesephethe isihlalo sobuduna engu-chief nerutanga ekhuluma emngcwabeni umongameli Emmerson Mnangagwa uthe umanyonda wafundisa abaningi ukuba kuqakathekile ukuvusela indawo zemaphandleni ekhuthaza amakhansili emakhaya ukuba enze kube le ntuthuko endaweni zama-growth point
ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo lala ngokuthula qawe lamaqawe
umanyonda wake wahlala ejele ebotshwe nguhulumende ka-Ian Smith ngenxa yokuphatheka kunhlelo zokugqugquzela uzibuse wabensundu ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
lamlela ndwandwe
kuhlelo lwemaphandleni namuhla lanxa izulu seliqalile ukuna endaweni eziningi zelizwe ezinye izakhamizi ezansi yamandebeleni zikhala ngokudula kwenhlanyelo kanti njalo zithi izifuyo zokulimisa zisacake kakhulu u-Albert Ncube usipha lolu daba
sokulamaviki amabili izulu liqale ukuna endaweni zelizwe ezithiyeneyo okugoqela emathebeleni south lokhu sekulethe ithemba ebantwini abaningi abakhulekela ukuthi liqhubeke lisina kuhle ukuze balime batshayinala kodwa abanye bathi udaba lokudula kwenhlanelo kanye lokucaka kwezifuyo zokulimisa kuzabaphazamisa bephuze ukulima unkosikazi Matilda Dube owayevokola ensiza south uthi bathembele kunhlanelo evela kukhulumende yona athi kabakayitholi
abantu siyakwekweretsha inhlanyelo ayabantu abakayitholi okokuthi ngayinhlanyelo bakithi yeqalayo ukutholakala kwezintantu babhebe befaka inhlanyelo eqondileyo phansi
umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi ewilonke kwana north uthi bona sebeyitholile inhlanyelo evela ukhulumende kodwa ibelutshwane kakhulu
kambi 2 kg yona wona amagodi wona la begetshwe ngabantu yenelayini kayeneli yilo uhluphe esihlangana lalo ngoba le ethengwayo iyadula okumangalisayo isukela ku-$30 kusiya kubo-$41 i-10 kg
isakhamuzi semawane kuwa-13 egwanda umnumzana Gabriel Moyo uthi ngaphandle kodubo lwenhlanyelo izifuyo kumele balime ngazo ziyacuba
izifuyo zicakile mani lokuthi ya ngapho kuthi okuyindima okuncane okukodwa sukhulule okuyindima okuncane nje upho kuqhuba nje yayo lokutshisa eyi kuyatshisa emini kuyatshisa
amazwi kwamoyo agcizelelwe ngumnumzana Tobias Banda isakhamuzi sefumuke kuwa-17 ekwanda south lay okhala ngezifuyo
qalile ukulima kuhle sibili kodwa inkinga esilazo inkinga zokuthi izifuyo azikaqini kangako lehlanyelo nje siyitholile enyana abanye kabayitholanga
lanxa ukhulumende sithi le nhlanyelo kumele iphiwe iloba ngubani ungelabandlululo umnumzana Thembani Sibando esengezane ward 14 uthi kule nketha betshabi ekwabuyeni kwenhlanyelo le
into khona sicela lisikhole senhlanyelo osobhuku labo iregister ikhona hayi khona ukuthi kuthiwa abantu ababhalwanga abantu bayekela ukubhalwa njani bona behlala khonapho
unkosikazi Phathiswe Nkalo esilikwe kwana north uthi udubo lwenhlanyelo lulakho ukudala isivuno esiphansi
abantu bebengelanhlanyelo uyabona nje indlela abaxokozela ngayo ukuthi badinga inhlanyelo bayafisa ukulima abantu bakamlimi kodwa inhlanyelo ayikho inhlanyelo iyadura
nake nogatsha lwezokulima belusipha umozi ngamunye inhlanyelo yomumbu elesisindo samakilogram ali-10 kanye lemvundiso lenhlanyelo yamabele lo nyaka inhlanyelo ibikwa iza kwabiwa kukhangelwe umumbu womkhathi kundawo ngendawo iningi emathebeleni south likhuthaza ukuthi lilima amabele ngoba lo mdlubulo ungatholi izulu elinenge ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
Siyabonga Alberta, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubula udaba lokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukutholakala kwabanye abaleminyaka ephansi kwelithumi bekhulelwe. Kambe kungenziwani ukwenqabela lo?
Mina igama lami nginguNikwe Mtanda, ukhansela kawathi 10 eMtumbane kobulawayo. Sithatheke ngihlabi, ngiphatheke kabi nje umphathi njengobukhokheli obukhona esigabeni okwendaba lezo ezikhona womntwana ole 9 years okhweleyo kathesi njengoba sikhuluma nje sebelethile. Ukuphathe kakhulu umuntu ongubaba ongumzali wakhe. Okuyenza ukuthi usuka ukudisturbe kakhulu engqondweni ukuthi akusela muntu wokutrusta ngomntwana oyintombazane. And into ebuhlungu yikuthi ubaba angaze ahambe ejele kumbe ngaze phiwe isijezi sesinganani, but umntwana sokumphambanisile umzimba wakhe and sokumphambanisile impilo yakhe. And umntwana ole 9 years akakwazi ukuthi kuyindlela kahle kahle kwenzakalayo. Akhuluma ngomntwana le 9 years ukuthi sekumele ukuthi ahlale phansi amunyise umntwana. Umntwana okhangela omunye umntwana. Angiboni even mental, I think umntwana vele kuhle kumdisturb. Umntwana lo usengenile kuma-social media, ugcwele yonke indawo. Yisithi isikole angabuyela efunda yiso. Sezaba yihlekisa phakathi kwabanye because abantu sikuthwala ngendlela etshiyeneyo.
Kambe lokho singathi zindaba ezizwakala zivelela kude kuphela kumbe kutsho ukuthi ingqenguphi umzali kumele aqaphele?
Yindaba yokuthi vele akusela muntu omtrustayo. Uyabona nxa usazizwela kathana uthikumbi, but le yindaba eyenzakalayo eyenzakale kwelethi lizwe. Mina ke lo msebenzi wethu kwesinye isikhathi hamba silabantwana abangamantombazana, ulabantwana abangamantombazana, ulabantwana abangabafana, uloba bangikhaya. So at the end of the day vele awusakhululeki, usuhlala uyecile uzibuza ukuthi kambe kungabe kuyini okwenzakaleyo. Umakhelwane laye ungaze umbone ngani kumbe uyalunguza endlini. Vele kawusakhululekanga, akusela kutrusta muntu. Yiloba ngukhulu, ngumalume, ngugini baba.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo khona ngapho emawadini akobawayo kumbe kwezempilakahle ezibhedlela ngamantombazana asakhulayo.
Kuluma nje so ewadini yami komntwana ole 14 years orejiweyo evela esikolo khona eMtumbane. Kubangelwa yikuthi ukuswela. Umntwana ufunda esikolo esikhatshana, uyaquma andlela endaweni engani liganga. Umzali kakwanisa ukuthi amnakekele and abantwana laba ngabantwana babomama abangasesebancane, angathi maybe ngama-young mothers.
Kuyini okungenziwa kumbe singathi nguhulumende kumbe ngabezomthetho ukuthi benqabele ukuthi lokho kwenzakale futhi?
I-government engakungenela ukuthi kube lama-awareness akhona from ebantwaneni abancane. So kube lokufundiswa, hayi lokhane sasikwenza kudala ukuthi hayi akumelanga ufane lo muntu kumbe ubaba umuntu ongumfana akumelanga kubambe. Umuntu atshelwe ukuthi ungabona ubanjwa kumbe umuntu edlala nawe ngendlela enje engayifiyo gijima uyetshela abazali. Uteacher esikole ungambona ekubamba kumbe ekwenzela kanje, gijima uyetshela abazali. Ungabona ubhuti wakho umfowenu ekwenzela kanje, gijima uyetshela abazali. Asingabi ngabazali labana esiba too hard ebantwaneni ukuthi abantwana besusabe. Asibe ngabazali esikwanisa ukuxoxisana, esivumela abantwana ukuthi ube kwazi okumhluphayo, ucheck umntana wakho ukuthi konke kungabe kurayithi yini. Ngoba okwakathesi abazali yithi esesingama-enemies abantwana, especially umntwana oyintombazane lo mzali ongubaba. So thina njengabomama lathi le government sokumele sibambisane nini, ungamelela ukuthi omunye umntwana azabuya kufundisele ngoba kufundisele wakho umntwana.
Lowo ngukansela sinikiwe Mutanda oka Warden Entumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuleyo kansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lunye oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni umsakazi. Angingelele kuwe mphinde ngibingelele la kubalaleli bomsakazo wakho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Ngiyabonga kakhulu la kubalaleli bomsakazo wakho. Sengathi lokho esikubona kusenzeka kungaba khona izindlela zokuthi kukhuzwe. Kukhuzwe, awukhuzwe lo mkhuba omubi kangaka. Angeke kwenze ukuthi sibe lezingane ziba lezingane ngendlela embi kangaka zisetshenziswa ngobaba. Ngiyabonga.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Emsakazi, vele into ebuya engqondweni uqala nxa usiza ukuthi kulomuntu ongubaba okhulileyo ongaba leminyaka engamachumi amane kumbe amahlanu usiya phezulu obamba iganyavu umntwana oleminyaka engakadluli kwelichumi. Okufikayo nje kakhulu emqondweni yikho kona ukuthi mhlawumbe umuntu ongubaba usuke mhlawumbe esenza okunye okuqondane lemithi. Mina ngisiphinde ngisole kakhulu abantu laba abemimoya abaprofiti lezinyanga abatshela abantu abangobaba ukuthi ma ungabamba umntwana omncane ulale lo mntwana omncane ungubaba kuzakwenzeka ukuthi lokuthi mhlawumbe uzaqina ungubaba kumbe mhlawumbe uzanotha kumbe kuzokwenzeka ukuthi kumele ukuthi kumiswe lakhona lokho ngoba nxa umuntu ezathi ungumelaphi wendabuko kumbe ungumprofiti atshela umuntu ongubaba ukuthi kumele ayekwenza ukuganga okunjalo ukuze kwenzeke ukuthi kuvele sokusukunxele khona ngoba asikho esinye isizathu esibambekayo singasicabanga ukuthi ubaba usuke ejabulani ngokuthi alale lo mntwana omncane azafika esigabeni sokuthi amkhulelise. Njalo imkhuba engcilele ngisola kakhulu kubona laba abantu abazinyanga kumbe abaprofiti abalaphayo ababatshelayo baba ukuthi hayi uma ume ufuna ukuthi kube nje kumbe ufuna ukuthi qine njengoba baba kumbe ufuna ukuthi usibaya sikhule kumele uthi wenze ukuthi lokuthi okunje emntwaneni omncane. Kungaba kakhulu impela isizathu esenza sibone kusenzeka izinto ezinje ngoba hayi asikho sempela isizathu esibambekayo esingenza umuntu ongubaba enza into engamanyala kangaka phezulu komntwana omncane. Lakhona kompela siyafisa ukubheka usiswe impela ikakhulu laba ababhekele abantu abalaphayo ngokwendabuko kumbe abalapha ngokwezinkolo ukuthi nxa kulezi nhlangothi ezinjalo ezikwazi ukubhekela ukuthi ke kukhulunywe labo ukuthi uma kuyikuthi kukhona abakulayela obaba ukuthi nxa bekwenza kuza kwenzeka ukuthi ezimpilweni zabo ke kubhekelwe impela kukhulunyiswane lapho ngoba angisiboni ukuthi kulungile ukuthi sizathi siphila singabantu emhlabeni siphile sesabuse siyabe sibona izingane zizala izingane ngenxa yabo baba abenza izinto ezimbi ebantwaneni.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Emsakaza ngiqala ngokuthi sibonge amandla kaNkuluNkulu ukuthi kukhonakala ukuthi umntwana lowo bese UBH ahlukane imizimba ihlukane kuye nomntana wakhe omkhululekileyo bese lokho sibamba amaphapho sizibuza ukuthi kuzohamba njani ngoba umntwana uzokhuleka kahle kodwa siyabonga ukuthi ugcine ekhululekile. Endaweni esikhuluma ngayo lapha eyokuthi sesibona abantwana sizwa ngapha la ngapha omunye ngapha umntwana le 8 years la uzithwele omunye ngapha le 9 years sebelethe umntwana. Mina vele kakhulu ngizofaka insolo kubo baba ukuthi kanti kwenzakalani ngabo baba yini ubaba ayibona emntwaneni ongaka. Ngisiphinde sizibuza ukuthi obaba vele kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa abantwana bebengakhulelwa na. Sesibona mhlawumbe abantwana njengoba sebekhula bese kuyizinto abazidlayo manje sezibenza bele minyaka emincane ukuthi umntwana abekwazi ukuthi akhulelwa thwala umntwana la engumntwana. Ngisibuza umbuzo ukuthi obaba kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa bekungavezakali ngoba abantwana kade bengazithwali njalo nqa obaba sibe lezibindi zokuthi benze izinto ezisabeka kangaka ebantwaneni abangaka sithi ngobaba nqa kwenze njani ukhona ubaba kambe ongathatha umntwana ongaka abone umuntu wesifazana ongazijabulisa ngaye ngokocansi ay kuvele nje khona umbuzo mpela ngisawubhekisa la kubo baba ngisafisa ukuzwa ukuthi kusuka kwenze njani kutheni singomama sethukile kanti kungani obaba labo nqa befuna ukubamba aba ayiganya vule abayibambayo bengabamba abantu abadala bebamba abantwana mhlambe kulesinyi sizathu singemva kokuthi kungani kubanjwa bona abantwana kulokuthi kubanjwe phela abantu abadala abakhulile
lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Chris. Umncintiswano wezizwe zomhlaba weFIFA World Cup 2022 uyaqala kusasa kwele Qatar. Abalandeli benguqu eZimbabwe besithi bayimelele ngabomvu limidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano lo uzasungulwa ngomdlalo wesibaya sikagroup A ophakathi kweQatar le-Ecuador enkundleni ye-Al Bayt. Lo yiwo wodwa umdlalo okhona kusasa ngomvulo kule midlalo emithathu. Iqembu leSenegal lizadibana leNetherlands kumdlalo wesibili okagroup A ngosuku lunye kuzancikelana njalo amaqembu akusibaya sikagroup B abalisayele England lona elizabhuqana le-Iran ukuthi ele-United States of America liqoqozane lele-Wales. Izwekazi le-Africa limelwa ngamaqembu amahlanu ku-World Cup abalisayele Senegal, Cameroon, Ghana, Morocco kanye leTunisia abalandeli bengubuqo eZimbabwe bathi bazadanela kula amaqembu njengoba iqembu lamaWarriors lingekho kuWorld Cup le kodwa abanye bathi basekela amazwe aphetheyo abadlali abenza izimanga afana leBrazil, France, Germany lamanye abasekela amaqembu athiyeniyo bathi badane kakhulu ngoba abanye abadlali abazintshantshu abafana lomgadli weSenegal odlalela iqembu lakweGermany leBayern Munich uSadio Mane kanye loChristopher Nkunku bengasoze bebe khona kulimidlalo ngoba belimele umla ndelewe nguqu Emmanuel Spanda uthi udane kakhulu ngokulimala kwababili lapha
Mazo ulimela unkuku I downgrading of his career because World Cup ibiyaka 1 in 4 years and ofuthi ama players abeyikhangelele and as sikhuluma ngo Sadio Mane obviously like kulama manya ama players umela step up ku Senegal maybe sikhuluma bo Ismaila Sarr but then still abakho kulani quality
udlalela iqembu elikusigaba seBulawayo Province Division 2 eleToronto uPrince Mbofu laye uthi bekhangelele ukuba uNkunku uzakwenza izimanga kumncintiswano lonyaka ngemva kokudlala kuhle kuqembu leRB Leipzig eminyakeni edluleyo
ama players njengabo Griezmann yabakho kuform ongayicompare lekaNkunku current then uMane obviously yakwazi second best player in the world so vele imisi yakhe ibig ama headlines la ukuthi uMane kakho
omunye njalo umdlali weNkunku uBrandon Chuma yena uthi ukulimala kwabadlali abakade bekhangelelwe ngabaningi kuza kupha ithuba abanye abadlali ukuba bebonakale
eminyakeni edlulileyo sijayise ukubana kube lama new players ama new names ebesivele singawazi before but sibe sesithi after i World Cup kuzokuba namanye amabizo sibile siwagonayiza esase sikhuluma ngawo
umlungisi Mpofu odlalela iqembu le East Rovers yena uthi kulabanye abadlali abanjengomane bokuzavele kuzikhanyele nje ukuba kabakho loba indawo yakhe isithethwe ngomunye umdlali
ngokubona kwami ku World Cup ukushota kwaSadio Mane imisi enkulu kakhulu
uyitayi Pablo Mpofu uthi yena umkhathazi kulimala kwabanye abadlali ngoba yena owakhe amthandayo uLionel Messi ekhona
uMessi uyathatha kathesi bakathesi vele uyenza amanga vele ufuna ukuziverify ukuthi ungubani ngoba ilast World Cup yakhe le
abanye abadlali abalodumo abangasoze bephatheke kumidlalo yeWorld Cup loba nje amazwe yabo ingxenye yalomncintiswano babalisa uPaul Pogba kanye loNgolo Kanté abeFrance uDiogo Jota owasePortugal kanye loRhys James owaseNgilandi ngiyimbele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
sizigqibe ngohlelo abaculi bethu Namuhla seleqembu leAfrican Sound Collection lona eselethu leidlalatelalo lesithathu. Iqembu leli licula likwele South Africa kodwa litabuka eCholocho esigabeni seChakabanda. Mm-hmm. Nangu umholi weqembu umlangatheli Ncube.
Eh sanibonani lonke ngizothanda ukubingelela umsakazi nabalalele emakhaya. Sithini njani lonke thina siyaphila. Imayelana nedlalada lethu lele elithi ungulungela kusho ukuthi sikompoze ama-message yangkhona ngendaba yabantu bakithi ngoba nje sisuka siwela kwele South Africa. Izinkinga esihlangana nazo kungulungela.
Idlalade leli lilengoma ezigoqela ethi Mfundisi, Ramasedi, Isipho, Unembeza, kanye lethi Samuela. Abangathanda ukuthenga umculo kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abantwini abafuna ukuthenga umculo wethu uyatholakala kakhulu kuma social media, Facebook, naku YouTube laphana sithola ngena ngegama elithi African Sounds Collection. Kusho ukuthi futhi ngiyakutholakala futhi nakule number ethi 0746395322 0746395322.
Abalandeli ke ubachiyela wapha maso
kubalandeli bonke abasithandayo ngalifisela inhlanhla lapho likhona nokuthi sicela nisupporte kakhulu ingoma zethu zidlalwe indawo zonke ofuna nje ukuthi mhlawumbe ezithole yazithola kulezo number engizivizileyo nginibongela sithi uNkulunkulu ebe nani lonke lapho likhona.
Cula ke kamnandi lapho abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapholisa abophe abantwana besikolo abangamashumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli wabagogekileyo kusenethi namuhla. Kanti ke iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kwele Qatar kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.